Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuMfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu ababili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngomunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya.
Ubulawa kowesifazana eMnyamandlovu kucaphula abantu abaningi abathi kumele kuvikelwe abesifazana sonke isikhathi.
Kulabantu abaningi abakhontributhayo emfendeyana.
Ukansila wedonsa esilobela uthi abantu sebekwazi kakhulu umkhuhlane weCOVID-19.
Sisavule isolokhozi, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele, bazinanzelele.
Sizahlaziya ukubulawa kwabesifazana abajadileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude.
Sizalethulela njalo ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,636 asebulewe umkhuhlane weCOVID-19. Phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu 132,000 asebabanjwa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 125,000 sebephephe kumkhuhlane lo. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebejove okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula izigidi ezimbili 2.4 million sebejovwe okwesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 238 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwaphupha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.8 million asebejovwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula amabhiliyoni ayisithupha 6.4 billion. Akusizwe ukuthi abantu kobulawa abaxoxelo ezachisa sibanda bathini ngomkhuhlane weCOVID-19.
Mina igama nginguwanda, abanye bangazi nginguthando Nkomazana.
Yebo Nkomazana. Hlangana nawe lapha-ke silokhu sibhotabhota la siyi-Studio 7.
Okay.
Sibona-ke ukuthi kwenzakalani ngomkhuhlane we-coronavirus. Wahlatshwa yini?
Mina ngahle ngaba ngokuqala esizibeni kuzokuthiwa hhayi sokuvuleka ukuthi abantu bonke ordinary people sebengahlawa. Ngase ngahlaba lakunapho ngathi ngisiya ngisenza umsebenzi wami hamba ngomsebenzi ngathola behlaba esithi council esithi hom. Ngase ngayenza umsebenzi ngaphuma lapho ngahle ngajoyina ilayini ngahlaba.
So wahlatwa zombili?
Sengahlatwa vele zombili.
Ngizwani emzimbeni?
Ngiqine okomntulwane onathi umuthi weqolo. Ngingomunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya mhlaka 7 July. Usithile waye-admitwe lapha eThorngrove Hospital.
Wesizwana?
Yena waphunguwa ethawuni, wakholapsa nje ethawuni. Kodwa hhayi sakwanisa ukuthi simthwalele empilo. Abafika empilo ngale bamthesta bathole ukuthi hhayi upositive. Basebesithi hhayi kaye-admithwa-ke eThorngrove.
Kuba lobunzima okunganani umfoni sesibhedle zobuhlungu wawusenesi kumbona mbaungenelisi?
Yeyi ndoda, angaze ngikubone okunjeyani. Ngangisesaba kodwa ngathi sibindi ngibeletha. Ngangingomunye wangikhona owayehambe siyambona emphathele ukudla ke sithiye ngewindi. Simlunguze ngewindi sikhatshana sihlaye i-distancing, i-social distancing. Yike ngubone khona
elele embedeni.
Elele embedeni.
Bamthathela ukudla bayemnika.
Bamthathela ukudla bethi bayemnika. Kukhanya kumehlula futhi lokudla khona ngale. Amanesi bathi baye bazasala bemncedisa. Unfortunately, ngelanga lesi eight ezokuthiwa hhayi sokwehlulile.
Mnumzana umani igama?
Mina ngitawanta Kaseke.
Tawanta Kaseke, ngiyakubona lapha-ke uyabhotabhota, kwenzakalani, wenzela empilweni?
Hayi mina ngisomagetsi ngiza ngamagetsi.
Wahlatwa yini?
Hayi kwamanje angahlatwa.
Ukhalela ukuthi uzahlatwa nini? Kumbe yesabo ngilo ngazozihlatshwe lawo.
Hayi ngizahlatshwa, ngizahlatshwa.
Awesabi kodwa?
Hayi, hayi, hayi.
Awesabi. Abahlatshwe bathini bona?
Hayi abahlatshwe bathi khona nje uright.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
So far angamboni.
Akwamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngikuzwa kuphela.
Akwamboni ogula ngawo umuntu njani?
Hayi angamboni.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa labanye abantu kobulawayo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lingakhohlwa ukuthi silethulela indaba ezinje enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu. UClifford Phiri owabulala umkakhe uMaggie Ndlovu eplazini leWoodcroft enyamandlovu ngompandula ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amapholisa athi uPhiri odabuka enyathi wabulala uMandlovu ecabangela ukuba usethandana lenye indoda. Athi uPhiri wamtshaya ngogodo wamephula amathambo amaningi engakaphoseli isidumbu sakhe emgodini omdala. Wabanjwa ngabantu bamusa emapholiseni. Ngosuku ebotshiwe wahanjiswa lapho ayehlala khona loMandlovu nalapho waphosela khona isidumbu sakhe. Kwakuxokozela okumangalisayo ngalelo langa abantu befuna ukumsusela amanqa besithi wayencediswa ngesinye isakhamuzi.
Bacatshanga ukuthi umngane wakho ngkwenu ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye mani wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanatha la inkengo ungaphikisi wayihamba laye wamesaba but manje kathi indaba emisplace istatement wayihamba laye wamesaba.
Abantu abaningi bayakhala ngesehlakalo lesi besithi uPhiri wenza ihlazo. Umnumzana Mabutho Sithole ngomunye wabo.
Imfa kadadewethu lo wabhubhayo buya ngubaba uPhiri laphana ngathi akhangela mina kula bantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana ngoba nxa ngithi ngiyalandela ngayilandela silo kakhulu indaba leyana yokuthini kukhanyakala lapho ayisiwa khona wagatha itrak. Itrak yona leyo wakasukulwa etrakini kuyona le itrak yona leyo wakasukulwa khona. Ngako ukuthi yena unikazwe itrak kumbe udrayiva wetrak lo wathatha amanyathelo ngako uningazange kwenzakali ngakazange ngasijiye lo dadewethu ngakazange asijika buhlungu kanje. So njengomphakathi la siyanqusa ubana ngasiyasukuma nxa sibona i-violence eyenzakalayo nje kumbe next door kumbe emzini wakho sukuma uthathe inyathelo masinyane kungakayenzakali imfa.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ulombono ofanayo.
Njengamadoda kumele ube yi-security kakhulu uma usunomuntu ongumama noma abantu bakho uyefude security uma eseduzane nawe afeele comfortable and safer around you.
Ngambe kuzwa yini ukuba abantu babulale amakhosikazi abo? Sekuqhubekeka ngodaba lolu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Umtshutshisi omkhulu welizwe leZimbabwe uMnumzana Kumbirayi Wotsi uthi uhulumende uzabopha abantu bonke abathenga bethengisa imali ongekho emthethweni. Uthi abantu laba benza kungathengeki kahle imali emkambo wezimali ngoba selithengiswa ngemali ephezulu idola leZimbabwe emkambo wensitha lapho elibiza khona amadola amakhulu 200 kudola le elinye lakwaleMelika. Emkambo kahulumende idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe angamathumi ayisifica mina mibili lanhlanu 85. Kusanda kuvezwa amagama abantu okuthiwa bathenga bethengisa santando amadola kweleZimbabwe. Abasanda kuvezwa amagama emphakathini kabasavunyelwa ukuthenga imali njalo lokusebenzisa umakhalekhukhwini okweminyaka embalwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Osikhathelene baba yenza izinto zikhwele every time nxa irate ingakhwela ku-black market kuwosikhathelene. Yikho kuyabe sekusenza ukuthi le mali ezitolo lapho esithenga khona izimpahla okunjengokokudla yonke into nje siyithengayo ibe sisuke siba le ntengo ephezulu. So mna mbonani nxa uhulumende bengabotshwa maybe kungaba ngcono i-Zimbabwean currency esingathi i-RTGS dollar isingahlala ine one indawo ibe stable ingabi lokhu ikhwelakhwela ngoba osikhathelene yibo abayenza ukuthi nxa every time ona bekhweza ama-rate kusuka kube lokukhwela kwezinto futhi ezitolo. And sesikhangela khathesi ukuthi RTGS dollar versus American dollar. I-1 US dollar nxa uhamba emkamba omnyama umkambeni wangaphandle wakwesiphathelene. Babe sithi i-1 dollar nxa uphethe ama-bond esandleni. I-1 dollar uyabe uthola imali engange-140 bond. But nxa sokuyi-RTGS usenza ama-transfer, i-1 dollar babe sithi 170 RTGS. Okuyikuthi kungaba ngumbono okuhle nxa bengabotha, kungabi khona i-corruption yamapholisa yokuthi bayabotha badize baphinde baphume.
Unkosazana Pretty Mpofu ngothenga edengisa impahla kobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions.
Abantu abathengisa izimali zangaphandle kwelizwe emgwaqweni, izisebenzi nje, izithunywa, gabalani lokuthi imali yakho nayisizwa ngapha. Ukubabopha akuncedi lutho ngoba abanikazi bemali bacatshile. Ngibona ngathi mina yokudlalisa isikhathi ugono wakwenza kwakwenzakala ukuthi abaningi babotshwa kodwa akuntshintshanga lutho. Ukuguqula ukulungiswa kwemali lapha elizweni ikuntshintsha imithetho eqondane le-bank enkulu yeZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho besixoxa laye eseHarare. Kusenjalo abantu abaningi ebulenjini bokuxhumana bathukuthele kulandela okwenziwe ngumnumzana George Kubabantanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali zelizwe. Uphume kumabonakude esithi uzanika imali eningi okwamagama obecula ngesikhathi ethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eHarare. Kubikwa ukuba uGubamatanga laye unikwe imali eningi yokuyabukela iqembu lenguqu alithakazelelayo ele-Arsenal eBritane. UGubamatanga utshele iphephandaba leli Standard ukuba wenze idili elikhulu ngoba unemali eningi njalo inkomo zidlana uboya epulazini lakhe. Uthi kuqondile ukuba azikholisele loba ilizwe libhekane lokusilela kwemali lokunye. Abanye abantu ebulenjini bokuxhumana bathi kumele ajiye umsebenzi ngoba wenze okuyangise ilizwe leZimbabwe elabantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho ongathuthuki ngemfanelo. Kasenelisanga ukukhuluma laye uGubamatanga. Wezimaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansila wedonsa esilobela.
I-COVID-19 ikona Dube, ikona sibili, asingeke silalise inkobe sithi thina isiphelile njengobana inamba zikhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa-ke hhayi, lokho sisavule i-solo cause, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Bakhona abantu yini abajova amajekiseni atshiyeneyo khonapho?
Lokho sibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe. Iviki eliphelilele ngihambe ngayacela eZimbabwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kwama-GPs. Hhayi, bangilalela shuwa, babuya bafika babahlaba abantu abaningi kakhulu. Abanye babeswele ama-second dose, abanye beswele ama-first dose. Hhayi, babahlaba sibili. Kutshengisela ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi i-COVID is real.
Ye, kuba khonapho baba Moyo.
Ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokuthesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapho. Ama-test esiwaziwa emaradiyoni angathi bathesta ngaphi kumbe batheste edrobheni angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha, hhayi, angaze ngibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hhayi, ole flu, olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele, ageze izandla kakhulu, avale lo mlomo lamakhala. Ya, i-COVID yasingeke sithi ayikho Dube, ikhona sibe.
Wezemaphandleni namhla besixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansela wedonsa esilobela. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukholo lwesiRoma wathunjwa ngamalocatshakwe lemali ngomnyaka ka-2017 usekhululwe. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-Voice of America. Abantu kwele Melika bakhangelelwe ukuba bazananza usuku lwabantu abadabuka eMelika kule-Indigenous People's Day ngoMvulo, ngesikhathi kunanzwa ikhefu le-Columbus Day. Abadabuka eMelika kabalinanzi ilanga le-Columbus Day elincoma imisebenzi kaChristopher Columbus. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngoClifford Perry wethiswa icala lokubulala umkakhe uMaggie Ndlovu eNyamandlovu. UPhiri okwamanje umelele ukuthoniswa icala leli emthethwandaba. Sixoxela unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude ngoba umntwana lwani ubekibo umkhwenyana nguye bengoye kuza owaye kuyezosebenza. But abadala bebelokhu bewabona ama-signs and symptoms, belokhu bethi anti uyakwazi ugogo wangeza ugogo wakhe ekhulume esithi ngamtshela uMandlo ngathi anti uyakwazi ukuthi umkakho uvele uyatshaya. Kambe ukhona umuntu osengaklasifaka ngokuthi uthi uyatshaya ngathi utshaya amabele tshaya umuntu?
Kunzima
esigabeni kumeleke sibe konke ngumkhwenyana. Kudala okwakuvele kuthiwa uzababona abanewethu. Abanewabo bomntwana la isigaba sonke seNyama Ndlovu besingesibanewabo bomntwana lana bekumele bammele umntwana lwana. Abantu beNyama Ndlovu, they let that girl down. Kwakungamelanga kwenzakale lokhu, kwakumele umfana lowana bamdiscipline before it gets too late, kumbe bambambe bamsemapholiseni ngoba uthabe kuhlala kusenzakala. Ama-communities ethu singawayekele sonakala so. Umkhwenyana kusithi ungamfice tshaya udade wenu, noma engaso dade wenu engumntwana wesigabeni wathathwa ngumuntu, umfice tshaywa ngulowo muntu. Abafana babethima apho bambamba umkhwenyana bamkatse bamkatse ukuthi vele esabe loba sebebuntu. But people were not doing that. Umalumakhe lo undoda lo uthiwa ngubani ubaba lo ungwenya. Ungwenya ebukele umntwana esetshaywa sokule trail yegazi. Kodwa asuke lapha emzini wakhe ayengena engubeni alakhe. Our communities sezonakela mfuna ukuqamba amanga. Konakele elizweni lapho ibonakala sibili lokhu complete. Esikhathi sokuthi ahlabe umkhosi abiza abantu bazoncedisa nxa emesaba umkhwenyana. Abiza abantu bamncedisa. Yena uyaqonda emzini wakhe. Uyangena endlini uyalala uzamelela ukuthi ezwe kusasa sokuthi umntwana akabonakali. Yena ebonile i-trail yegazi umuntu atshaya umntwana akhipha igazi emehlweni akho and uyekele nje baqhubeke behamba bobabili ithi bayakuyalala bobabili.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Mankonjeni. Ubambe khonapho-ke ungayikhatshana sizubaba untini ungathini ngakhonokhu okhulunywa ngumankonjeni.
Sase esintwini babenxabelayo emtshadweni bethi mdangani engazaku tshaya umkhwenyana yenza lokhu lalokhu lalokhu. Vele umntwana oyinkazana wayetshela ukuthi ungaze kwenzakaleni emtshadweni wabo kumele ubekezini. So isintu esisikhathi lapho okuba le ngozi khona khonapho. Kwesikhathi babaduka ungabona umuntu okuthiwa uLolaka ekhaya esintwini ezokuthi hawu bani uLolaka, yebo bani uLolaka. But kokuyana yikho kuvumela umuntu ukuthi enze into ezingalangqondo ngoba umuntu sezathi vele kade ngilolaka usezatshaya. Kwesikhathi engxa ubaba lo etshaya kube yingozi ukuthi ambulale. Kwesikhathi engxenye befuna ukutshaya njengehlala yenza behlale yenza kodwa ngalesi sikhathi umbudoda into engayisiyo watshaya ngento engayisiyo then wasezama ukuthi evale ingozi sesiyajikele lakwajikela khona. But hhayi yinto embi kakhulu le yenzakalayo. Ungabona umuntu etshaya umkakhe kumbe etshaya umntwana lingabukeli ngoba ngelinye ilanga kuzoba ingozi enkulu.
Mankonjeni, koke nxa sukhangela kuya phambili kumele kwenziweni Mankonjeni?
Mina linto engifundisa ukuthi isiko lethu kwakuqala bona sokufikile esikhathini sokuthi ke sizame ukulikhangela silitshintshe. Ingoma yethu leyo ukuthi nxa sitshadisa sithi angakutshaya ubekezele kwathini, hayi bona sokumele sikutshintshe. Kudala umfazi kwakuthiwa ngitsho la sindisa ngenduku, wayengatshawa ngenduku, wayetshawa ngomqwayi le bhanti two kuphela akubulali. Manje khathesi ubaba lo waphethe emgwazini mamalwa wamtshaya ngenkalakatha yobhudo of which asomqwayi sokulubhudo amfazi ngowesintwana katshawa ngobhudo. Into okumele siyenze kutshintsha amasiko ethu, asifundiseni abantu abethu abangamankazana ukuthi ahle abone ama-indicators emuntwini. Ulaka lalo ludikhodeda lulingani, lukhona ulaka lokudakwa nithi lolaka kodwa uyazikhuza ulakho vele ukuthi azibonelethi ukuthi hayi ngingalimaza umkami ngingalimaza umntanami ngingeke ngimfake isandla ngoba ngilolaka ngizondlile. Ungabona umuntu engekho njalo uvele funda ukuthi ufunde ama-indicators. Ungabona sokufike ebangeni lokuthi ubona ngani usinele ngozi yokuthi angabulala mbuza kubulala. Chiyani bantwana abangamankazana, izalukazi zazala zahawula chiya ubhinya uyekele ukububekezelela ubhinya uhambe uyedinga indoda ezakuthanda ikulondolozele impilo yakho, yesaba ukufa kwakho, ibone ukulahlekelwa nxa icabanga ukuthi ngafelwa nkosikazi wami.
Sima lapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafusthole, ingcwethi kwezamasiko yesintu, lomnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko. Ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Siya sizwe kwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo zihloze inkosi ezithandekileyo kulo njalo uhlelo lwethu olokuvuselela umoya. Njengoba ke ngihlala ngisho ukubana balutshwana abantu abangaphakamisa izandla bavume ukubana imphefumulo yabo yonwabile, ihleli kahle. Imphefumulo yabantu ihlala ingathi idangele, iwile ngenxa yodubo lenhlupho lemikhumbulo lemicabango yalokhu okusikhangqileyo. Esiyakhumbula ukubana sigcine sibala kuleyana isonto, sibala encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli chapter 7 ivesi lika 57 siya ku 58, lapho esikhulume khona ngokuvalwa kwendlebe abantu bengafuni ukulalela iqiniso. Nxa usuvale indlebe wayekela ukulalela, kulula ukubana le nhliziyo yakho ilahleke. Kuthiwa bamkhanda ngamatshe. Yebo kambe, singatsho amatshe sibili ilitshe elitholakala egangeni silibamkhanda ngawo lawo matshe. Kodwa likhona elinye ilitshe esikhanda ngalo abantu. Ilitshe lelo lisukela enhlizweni yethu, libe selibonakala ngezenzo langenkulumo. Abaningi sithwele amatshe sikhanda abantu abalungile. Sibakhanda ngenkulumo zethu ezingakhiyo. Umuntu angabangcono kulawe elisipho esithize, uyamzondela inhliziyo yakho idinge ilitshe umkhande ngalo. Emphakathini kunenge esikuzwayo kukhulunywa ngabantu, kambe inkulumo zethu kasiyo matshe akhanda imphefumulo ezithuleleyo, imphefumulo eyenza ukulungana. Kambe namhlanje inkulumo kade uzikhuluma kungasizimbokodo ezokukhanda abanye abantu ukuthi uyazuzana kulokho ngidinganiswele. Abantwana bathwalela abazali babakhanda ngamatshe ngoba kabafuna ukukhuzwa, kabafuna ukulalela. Obaba bakhanda umkabo ngamatshe asuka enhliziyweni zabo. Umuntu ethi ngiyamqondisa akhohlwa ukuthi laye engxenye ufuna ukuqondiswa. Emsebenzini abantu bathwele amatshe bayakhandana bafuna omunye umuntu afe. Lanxa engasoze afe okokuyalahlwa, kodwa uzwa ubuhlungu obufana lalobu uzwe umuntu ethi aya waze wangibulala. Nxa wenze umenzele ulutho olubi, inkomo zingadla emasimini, abantu sebekhulumisana umuzi ethi zingibulele. Engafanga ukufa lokhu kokungcwatshwa, kodwa isithi ngaphakathi uzwa ubuhlungu kakhulu. Amatshe la esikhanda ngawo abanye sithini ngawo? Ilanga liyaphuma liyatshona kuyahlwa kuse. Abantu baphathekile bakhanda abanye ngamatshe, kodwa amatshe lana esephenduka esesiza kuye lowo maphosa ilitshe kuqala, uyamuzwe sekhala ehlaba umkhosi, maye abantu bangisukela. Asifunde nini ukuthi indaba yokuvala indlebe le lokukhandana ngamatshe kayisiyo ndlela kaNkulunkulu, akusiyo ndlela yothando, indlela kaSathane, inyoka endala, umqambi manga, umnini wakho konke konke okungalungi. Kasikhangele imilomo yethu lenhliziyo zethu singakakhulumi ukuthi kambe kasiphosi imbodo zokukhanda abanye. Asikhulekele. Thixo Nkulunkulu olungileyo, sifundise ukwazi ukukhetha inkulumo zethu singabi ngamatshe okukhanda abanye.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabantu.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayikhobe namhla sixoxa lo Joy Rukanza Kanza umhlabeleli ovela kobulawayo kontuthu siyathunga sixoxa ngengoma yakhe entsha ephansi kwesihloko esithi Queendom sikhangela njalo usuku lwe International Day of the Girl Child olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu okwamanje wathi ngilishayela ingoma ka Joy u Queendom Yamuzu Joy uthi oh my ladies my ladies my ladies be woke right now ingoma ka Joy uthi Queendom
Joy ngiyakwamukela kuhlelo njani sisona
Ngiyaphila unjani
Hayi ngiyaphila awukhela umnengi ngale ngoma
Ingoma le yingoma engayibhalayo I think last year sasichona sisizwa ku social media kuze kuthiwa lo mfazi sebulewe angathi kwinokwenza ukuthi abantu because of lockdown beqalise ukushaya abafazi It happened around the time lapho engangisenza khona imusic yami ngasenzithi okay what is the best way in which I can send my messages out there around izinto that have to do with abafazi and this specifically like gender-based violence.
Ngicela ubathole ukuthi bazathola ithuba lokulalela le ngoma ngapha.
It's available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, like my radios abikhala la kuma TV lizayibona ithutsha. You can follow me on my social platforms. Ngikhona ku Facebook, ngikhona ku Instagram, ngikhona ku Twitter, ibizo lami nguJoy Rukanza.
Ngiba lingxoxo Joy ufisa ukuthinta udaba losuku lwe International Day of the Girl Child ngoba ingoma ijonge ukuthakazelela abantu abesifazane so bengicela ukukhosela amazwi akho okugcina ngibo amantombazana wonke emhlabeni
ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngikhuthaze wonke amantombazane ukuthi nxa kulento ofisa ukuyenza empilweni ungesabeli khatshana ngithanda ukusebenzisa mina as an example umntwana wephumla South and my journey was really really tough because of all these challenges that engangwa face as semncane each and every time I faced the challenge ngishona ngikhumbula ukuthi ngile end goal academics were the reason why I left Zimbabwe and I went to pursue some amazing opportunities emelika and you know I'm able to do certain things right now because of that perseverance because of that hard work so I'd like to appeal wonke amantombazane ukuthi no matter what sphere you are talented in do not be fearful I'm gonna sing the hook for Queendom it's simple the chorus is like oh my ladies my ladies my ladies be walk right now hey it's my queendom don't you dim my light ooh ooh in my queendom you don't dim my light hey ooh
Ayizulukanda basithanda ukubonga uJoy Rukanza ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwana lokwamhla sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela usuku lwe International Day of the Girl Child. Igama nguMaikhobe wathi ngilishe lilalela ingoma eka Joy uQueendom. Bye bye.
You're down in the trenches, Mr. Remora. Now don't you worry about playing in my zone.
Kusuka lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje, Oliver Lesayo ngo Kipstube.